sibonge ke uJonga kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili. Siyabonga sibili ukuthi we able to showcase our things at NN Joinery. Sivukisa ama-aluminium wardrobes esiwayenza ama-fitted wardrobes. Konke lama-aluminium doors, ama-pressures ethu. So you can visit us for all four.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule usemthethweni uMongameli Faure Gazimbe weLetogo.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane, into ethabisa kakhulu.
Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane lengculaza emangweni webhinga. Kuhlelo Woza Friday silengxoxo labeqembu elishaya umculo wechibilika ekhaya elejongogwe Masters. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 uvule kusemthethweni uMongameli Faure Gazimbe weLetogo lamhlanje kobulawayo. UMongameli weTogo uphelekezelwe ngomunye wakhe weZimbabwe bebhodabhoda bebuka obekusezitandeni ezimbalwa zababukisa kuZITF yalonyaka ngaphambilini kokuvula lombukiso kusemthethweni oqale ngolwesibili ngabamabhizimusi. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaxoxele Studio 7 bathi umbukiso walonyaka muhle ngempela, noma nje inani labazobukisa kunye labazobuka bebalutshwane. Abantu bebekhala njalo ngobude bendwendwe zokungena embukisweni emide. Usomabhizimisi bona baveze ukujabulela indlela umbukiso oqhuba ngayo, bethi bazaphenduka njalo komnyaka ozayo. Unkosikazi Sandra Nyosi, usomabhizimisi obukisayo lonyaka, ubike ukuba uthole ibhizimusi njalo ngomnyaka ozayo ulakho ukuphindela ezobukisa.
Hayi umbuyiso uhamba kuhle sibili. Siyabonga sibili ukuthi we able to showcase our things as NN Joinery. Sivukisa ama-aluminium wardrobes esiwayenza ama-fitted wardrobes, konke lama-aluminium doors, ama-pressures ethu. So you can visit us for all four. Lizobona amastenza e-NN Joinery. Siyabonga sibili ukuthi sibe lethuba lokuthi sibonise izinto zethu esizenza.
Uthi unkosikazi Beauty Dlamini okubhizimisi lamaluba ubike ukuba useleminyaka edlula elithumi ehlela amaluba ezitandeni zababukisayo, njalo useleminyaka emibili ehlela amaluba kunkampani kamongameli weZimbabwe eyochako i-Alpha and Omega.
Engikuthabeleyo lapha ikuthi ngingenile ekudecoratheni isitendi sikamama, mama wethu esika-Alpha Omega. Umnyaka wami wona lo ngowesibili ngisenza isitendi sikamama wethu. So ngileqiniso ukuthi lo mnyaka ozayo bazangibiza njalo. Labantu abanye mbafakele o-DDF, mbafakele ama-flowers, lamanye nje ama-stand engeke ngawaqamba.
Ukhomishina obona ngezokhetho eZimbabwe uMnumzana Qhubani Moyo laye uchaze ukuba bayabukisa bechazisela uMzulu ngezokhetho asebeqalile ukululungiselela oluka-2018.
Ngombono wami ngibona ngani umbukiso ungcono. Umkhonomo welizwe uphansi, kodwa ama-exhibitors ngiyabona nanka maningi esingakwaziyo ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abakhona lapha bengasebenza besiya phambili yini, given ukuthi vele izinto kazilunganga. Ngibona ngani kungconywana.
Lo nyaka abalimi badanile ngoba inani lezifuyo ezibukiswayo ziphansi kakhulu. Umlimi ofuya inkomo epulazini lakhe elise-Norton, uMnumzana Muthero Tichawona, uchaze ukuba abalimi babhekane lobunzima njalo lonyaka izifuyo zilutshwana ezibukiswayo ngenxa yomkhuhlane womkhono ohlasele ilizwe.
Into ikona laphana anti yabona inkomo laphana ezitatefz ilutshwane kakhulu. Into ikona yokuqala maybe into e-foot and mouth. Inkomo azivunyelwe ukuhamba nje. Because abanye bayabuyisa i-breeding stock. But i-breeding stock ayenzi ukuthi ibuye. So kathesi kuyabuye i-fattening stock. And ngikhulume le nto yokuthi i-fattening stock these days ayibhadale kakhulu. So yikho phela ama-farmers kungela inkomo eziningi.
Unkosikazi Noreen Dube ubike ukuba uyethemba ukuthi elakusasa leZimbabwe lizaba lihle. Ngenxa yabo somabhizinisi abaqunye isibindi bazobuyisa lo nyaka loba nje isimo elizweni singamanga kuhle.
Ngiyubona uthembisa kakhulu ikakhulu nxa sikhangele kwezebusiness. Even thina abakuma NGOs kusiphe ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sixoxisane labantu ngezinto ezihlupha abantwana.
Lo nyaka ukuvulwa kombukiso kuphuzile kancane kuvulwe ngemva kwemini. Amapholisa, abafundi, abamathayo nabanye abathiyeneyo bebejabulisa uZulu ngemidlalo ethiyeneyo. Indwendwe zabantu abakade befuna ukungena embukisweni we-ZITF ngolwesihlanu emini yantambama belokhu zizinde ngoba lombukiso uphela kusasa ngomgqibelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-ZITF kobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Iwe njalo nje ibandla liphikisayo le-People's Democratic Party lithi ukungabi khona kwamankampani amakhulu embukisweni walo nyaka we-ZITF njengakweminye nje iminyaka esanda kwedlula kuveza ukubana umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uchume isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Edwin Ndlovu yena-ke oyeke wayafika e-trade fair.
Ayithethi sibona lokho kuthiwa ngesintu ngamatopi amakhulu kakhulu. Okokuqala ukungena kwama-traders ngaphakathi kweviki bathi traders day bekungenwa nge-$20 imali eningi kakhulu. Futhi phakathi uzithole ukuthi use-flea market ngokwayo okungela business-ke enkulu kumbe i-business esingathi-ke ezothileyo ebekhanya ikhona e-trade fair. Nanzelela ukuthi konke nje bekungama-flea market. Ngenzelela njalo ukuthi ibandala ezami i-PF liya-abuse-ke i-trade fair ngoba belithethe u-all five wonke-ke besecisa nje bevukisa izinto zabo bethekisa ama-biscuits bethekisa ama-popcorn kuyizo izinto ezivukiswa e-trade fair. Okutshengisela ukuthi sebehlisile izinga leli umbukiso we-trade fair balenza-ke i-flea market lapho-ke abathengisa khona amabhuti ama-popcorn lakho nje okunye ezinye izinto nje ezingelancedo. Yikho-ke sithi thina izinga lalo nyaka le-trade fair lehlile kakhulu liyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala e-trade fair.
Bengekho yini amankampani amakhulu?
Amakhampani amakhulu amaningi bengekho ngoba ngingene ku-all five njengoba ngisitsho ngithole kuyizinto i-flea market ezanu-PF bethengisa imitharo bethengisa amaputi bethengisa ama-popcorn ngaku-all 3 ngathola-ke bekhona bakuhamba amakhampani amakhulu anjengabo-econet siwabonile bekhona. Kodwa-ke okuningi kwangikhona nje bekuyingathi thina-ke ama-s m es amakhampani la amancane-ke labo ama-flea market bekungela-ke ikhampani ezinkulu okungathi uya e-trade fair ukuthi-ke uyenze ama-business lazo. Hhayi kukhanya-ke kwehlile kakhulu. Yebo kuhamba bekungcono-ke ngamazwe ngibone-ke i-embasi yemalawi i-embasi ezambia bezako-russia bezikhona babe bekhuluma nje ngenhlelo abalazo elizweni labo. Kodwa-ke kokubukisa esingathi ngokwe-industry and commerce ekukhulu hhathi lonyaka bekungekho e-trade fair beluyi-flea market nje kuphela kuthengisa izinto esizibona zithengiswa insuku zonke i-traditional food odobi lani lani izinto ezanzo nalezo umbani ngani kazincedi-ke zehlisa izinga elikhulu-ke endlela i-trade fair ekhangelelwe ngayo.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane elibangela ingculaza emangweni webhinga njalo siqhubekele ngalendlela okweminyaka ethile nxa uqhathaniswa lezinye indawo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempilakahle lozulu bayavumelana ukuba lesi simo sibangelwa indlela uzulu wakuleyo ndawo aphila ngayo kanye lokuziphatha kwakhe emacansini. Ingcwethi yohlelo lokusokwa oluqhutshwa lugatsha lwezempilakahle umnumzana Sinokuthemba Xaba uthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba abatholakala belegciwane kanenginengi bayilabaya abake bayahlangana leminye imihlobo bathathela kumikhuba yabanye. Ezigabeni ezilemihlobo yabantu abalomkhuba wokusoka uxaba uthi lokhe lisehla inani labalitholayo igciwane
ikakhulu izigaba zeMandebeleni le ngxenye yemaswingo bekulabantu ade bevele belomkhuba onjalo. Kodwa-ke ngemva kweminyaka le siqalisileyo izigaba zonke zelizwe sezamukele uhlelo.
Umnumzana Kudzanai Gerede isakhamuzi se-Ashton Park eHarare uthi uvumelana lale mpumela phezu kwesimo segciwane ebantwini besitonga ngoba bengalahli indlela yabo yokuphila yendulo abalokhe beyilandela lalamhla lokhu.
Lo ngumbiko omuhle sibili. Sikhangela ukuthi igcikwane le-HIV beseqeda abantu abaningi kuleli lizwe lethu. So nxa sibona ukuthi kule ndawo ezinjengabobhinga ezilokhu zisingabi legciwane yinto ethabisa kakhulu. Ngibona ngani enye into ekade eyimbangela yokuthi kube kunjalo yokuthi abantu abagcina isiko labo abayenzi abalokhu besaziphethe abalabugangi osobugcwele njengasinye indawo lapha eZimbabwe.
Umnumzana Moses Abazari ngomunye wezakhamuzi zeHarare ezitshengise ukujabulela lombiko ethi uletha ithemba lokuthi lilakho ukuqhubeka lisehla nxa uzulu engaphila ngendlela engambeki engozini yokulithathela loba ukulisabalalisa igciwane.
Mina ngicabanga ukuthi kunjalo ngenxa ye diet yabantu bebhinga bayadla izinto ezi-traditional. Nxa udla kuhle kuncedisa ukuthi i-immune system yakho ibe strong.
Kungakho abezempilakahle bekhankasela ukuba phezu kokuba besebenzise indlela ezehlukeneyo ukuzivikela kugciwane isiqokoqela kuyindlela umuntu aziphatha ngayo lanxa eselalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live tokungowa fast 8 usiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM la ku-shortwave 12080 la ku-15775 kilohertz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuvulwa okusemthethweni kombukiso wezokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair 2016. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente ecingweni lingenelani kuhlelo. Imisebenzi yokuloba amabhuku ibhekana lenkinga ezinkulu ngesikhathi amabhuku edindwa aphinde athengiswe okungekho emthethweni ezitaladeni. Kuchiya abawalobayo bengela nzuzo ezwayo abayitholayo elakho ukubaphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo ngomunye wemtshina odinda amabhuku amafulaya lamakhalenda nsuku zonke edolobheni leHarare. Abalobi bamabhuku bakhala ngokuthi umsebenzi wabo awuselayo inzuzo kubangelwa imisebenzi yabantu abathengisa amabhuku abo okungekho emthethweni. Umlobo lodumo oyimbongo umnumzana Chirikure Chirikure uthi umumo kwezomnotho oya ulokhu pidlika iyo imbangela enkulu yenkinga ezibhekana labalobi.
Has been affected by the economy. In the sense that
enkinga enkulu esibhekane layo ukubhidlika kwezomnotho elizweni ngoba umuntu makaza okumele abe nguye othenga amabhuku ethu kaselayo imali yokuthenga amabhuku. Kunje sesukubanga lokuthi singabhala amabhuku labadindi bamabhuku abasenelise ukusidindela wona ngoba kubanzimela labo ukuthi sebekhetha ukudinda amabhuku ezemfundo kuphela.
Othi kanjalo ingwalo zabalobi beZimbabwe sezitholakala phandle kwelizwe okulabadindayo abalokhu besasebenza, kodwa kuthiya abasakhulayo elizweni bengaselalo ithuba lokukhwabitha ingwalo ezibhala elizweni labo. Imigwaqo yeHarare igcwele amabhuku athengiswa ngaphandle komthetho. Osakhulayo uAndrew Chatea uthi ubeka amakhava amabhuku ezitaladeni njengesitshengiselo salokho akuthengisayo, ngoba esesabela ukuthathelwa amabhuku la athengisayo ngamapholisa njengoba iyiyo kuphela indlela aphila ngayo. Umgcinihlalo wabalobi bengwalo zezifundo uDokotela Samuel Makora uthi njengabalobi sebelwela ukuba beqede kokuphela inkinga yokuthengiswa kwengwalo ngaphandle komthetho ipiracy, ngoba iphazamisa imisebenzi yokubhala.
No, the ignorance that the police, you know, I mean the law enforcement.
Ongaqondisisi umthetho lo ngamapholisa yilo uduwo ngesikhathi bezama ukubopha abaphulayo, okokuthi ngezinye izikhathi abakwazi ukuthi bathini. Njalo olunye uduwo yikujeziswa imali engange-$20 kuphela kumuntu oyabe ethengisa amabhuku ngaphandle komthetho. Yena umlobi uyabe ethathe isikhathi esifika kuminyaka emibili eyokuloba lelo bhuku. So sithi kungani singalinganisi ukwebiwa kwenkomo? Sithi oyabe ethengisa amabhuku kanje egetshele iminyaka eyitshiyagalolunye entolongweni.
Oqhubeke ethi eminye imizamo yabo ikulwela ukuba abalobi benanzelele izivumelwano abazingenisa ke kizo ama-contracts, ngoba amanye ecina ebathathela ke amalungelo abo. Njalo bekhuthaza ukuvezwa kwe-book policy elizweni njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe othola khona uhulumende ebhadalela umlobi imali yokudindisa amabhuku akhe wakuqala azinkulungwane ezimbili 2000. Umqondisi wenhlanganiso yabathengisa ezitaladeni okuyikho okuthengiswa khona amabhuku eziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkinga ngomumo wezomnotho elizweni.
Thina sithi lokhu kutshengisa ubunzima abantu abahlangana labo, ikakhulu laba abasebenza umsebenzi wokuzithengisela bebodwa. Kutshengisa ukuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle, abantu sebethengisa iloba yini into abahlangana layo. And lokhu umzekeliso omuhle kuhulumende ukuthi abophe siqine ngendaba zokulungisisa ezenotho lokulungisisa indaba zokuthi abantu bathole imisebenzi elizweni lasezimanga. Ngumthetho kanye sebesifisa ngathi abantu bonke laba basemsebenzini bayasebenzela, kodwa uyabona la ukuthi umumo omkhono omumi njani. Ngakho abantu bagcina sebesenza konke abangathi bakwanisa ukukwenza ukuthi bathe bathuthumisa iy'muli zabo.
Amapholisa kamasipala ahlala egijigijimisana labathengisa emigwaqweni bathathela abakuthengisayo njengendlela yokwehlisa lolu dubo. Kodwa uMakore uthi inkinga ayikho ebantwini abathengisayo, kodwa kulabo ababadindela amabhuku la befotokopa. Ethi bakhuthaza ukuba uhulumende ethathe imitshina yonke yabantu abanje inikezwe inhlanganiso zamabhuku labalobi. Ethi lo mthetho we-Copyright Act udinga ukuba uguqulwe uvikele lokutshontshelwa kwabalobi ingwalo zabo zithengiswe ebulinjeni ku-inthanethi bona bengatholi lutho. Umkhwananzi uthi labalobi labo kumele beveze indlela ezingcono zokusebenza ezingabaphathisa.
Abalobi bamabhuku labanye abatshiyeneyo kufuze bazwisise ukuthi i-economy yethu vele si-informal, bazibona ukuthi bangasebenza njani ndawonye lalabo abathengisa ezitaladeni ukuze labo kungabi kube le win-win situation, wonke umuntu athole okungumzuzu kukhona oku akwenzakalayo edolobheni.
Abaculi kuleli ababhekana lobunzima obufanayo bethengiselwa ama-CD abo ezitaladeni ngaphandle komthetho, bagcine abanye babo labo bekhetha ukuzithengisela ezitaladeni, abanye bedinda ama-CD ethengiswa ke ngedola elilodwa. Uhulumende weZimbabwe unazo iziqondiso ezamasiko ezecultural policy ezihlanganisela ubungcitshi beze-art ogoqela ukubhala kwezingalo okuyinto engavikela abalobi bawo kusasa abaculi labanye. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ekwethulweni kokwalo lwembiko ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emazweni omhlaba agoqela eIran, umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe ekhangele uhlangothi lwamalungelo oluntu umnumzana Tom Malinowski uthe usenanzelele ukuthi amazwe ambalwa lokhe elombuso ocindezelo ovimba inkululeko kaZulu, inkululeko yokuhlangana kanye lokwethulwa kwezindaba kungela migoqo. Uthe kwele Iran kulokunengi okudanisayo okufana nalo kwaliswa kukaZulu ukubuthana ukukhulumisana abantu bekhululekile okugoqela lasenkundleni zebulenjini. Abantu elizweni leli babikwa bengelala nkululeko yokuthi bazikhethele inkokheli kukhetho oluyabe lukhululekile. Njalo uhulumende waleli lizwe ubusa ngocuku olukhulu. Ubikwa ejezisa kanzima labo abafunyanwa belamacala loba emancane ukuvalelwa mahlayana kwabantu bengaphiwa ithuba lokuyazivikela emthethwandaba elabahluli abangathathi cele. Njalo encindezela amaKristu izitabane labesifazana. Imbiko leyikhuluma njalo ngokuvalelwa lokuhlukuluzwa kwayelwela amalungelo ezisebenzi uSharok Zamani owagcina efela ejele eliphatha izibotshwa ngocuku eleRajai Shah Prison. Ugoqela njalo indaba ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elodumo uNagrace Mohammed ongomunye wabalwela ilungelo loluntu oyetheswa umlando wokuloba izindaba ezigcona uhulumende lokutshotshozela ukubuthana okuphambana lentando kahulumende. Kungxoxo ayenze labe-Broadcasting Board of Governors, u-Assistant Secretary Malinowski uthe umongameli Hassan Rouhani wathi ekhethwa abantu be-Iran baba lethemba lokuthi uzafeza izithembiso ayezenza lapho ekhankasela ukhetho ezokusebenza gadalala ukulungisisa imithetho ephathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Kodwa konke lokho kazange akwenze, njalo waqinisa imithetho elukhuni kuZulu esekela umbuso woncindezelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling.
Kuliviki kuhlelo Was a Friday intatheli izindaba yethu uJoseph Njanju sethulela ingxoxo ayenze labeqembu elishaya umculo wechibilika ekhaya elejongokwe Masters.
Zatheleke isikhono zelubale madoda laleluzwe ya
Iqembu lechongoko Masters libunjwe nyakenye ngunkosi khona ngwabi uPrince Danisa umthandazo mkhwananzi kanye loPhilisani Ncube.
Bangale mina bengizethe awubi impilo lempilo yami kwaziwa yibona bese kuthi icebola mina tshela bona baPaul ukuthi lihle noma cha andiwa ngikubekele phambili.
Leli qembu libizwa ngegama lendawo lapho la majaha aphuma khona esigabeni selupani.
Chongoku Masters, Chongoku yindawo esihlala kiyo, indawo elupani khona esihlala khona eChongoku. Kasi last year bekungabo June, July, but sa recorda ngo September.
Ngane wami bakithi bengimthembile
ekupheleni kwanyakenye iqembu lechongo kwe-masters likhuphe idlalade lalo elakuqala elilesihloko esithi sekufa umuntu, lona elilengoma eziyisithupha ezibalisa yona okubizwa ngayo idlalade ethi sokufa umuntu ukubambana itiye imnandi ngeshukela akugobo lingeqondiswe abakhonzi bemali kanye lale ethiwa ukukhula uyintandane. Idlalade leli lithiwa sekufa umuntu balicindezele besebenza ndawonye lo Joe Maseko owe House of Rising Sounds eselokitshini legwabalanda. Isikhulumeli seqembu uPrince Danisa uthi leli dlalade balithengisa lapho abatshaya khona njalo nyakenye bake baphatheka kumncintiswano weChibuku Road to Fame.
I-CD le iphumele bekungunovemba ngo-2015. Sisenza ama-live shows kakhulu, sizithengisela ikakhulu ama-live show ngathi asingenisile imali imbijana.
UPrince Danisa uthi yena ukhule elalela abaculi abafana lo-Allen Ndoda kanye leqembu lendolwane Super Sounds okumenze waba lesifiso esokucula njengabo. Nanti-ke iqembu lechongo kwe-masters liphuma enkundleni ngayo ingoma okubizwa ngayo idlalade ethiwa sekufa umuntu. Umsakazi we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Icula kamnandi iqembu lechongogwe masters ngengoma yabo le ethi chibilika ekhaya. Singakagqebi-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebesilazo lamhlanje. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair 2016 uvulwe okusemthethweni ngumongameli Faure Ngazimbe weLetogo. Sibikwa siqhubekela phambili sisehla isilinganiso sabatholakala belegciwane emangweni webhinga. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo luyeza manje olwe-live talk.